Nxa sikhangela izinto lezi ezimbili, amandla kagetsi lamanzi edolobheni lakoBulawayo, siyafica ukuthi zombili lezo zinto ziluhlupho emphakathini. Kodwa nxa sisithi siyakuqathanisa kokubili, izesa mba amagetsi asenganeno nxa sikhangela kulezi insuku okwenzakalayo, ngoba emavikini adluleyo abehamba sibile kuseni ngabo 4 AM aze aphenduke phakathi kobusuku ngabo 11 PM.
Sokulokungcono yini khathesi?
Khathesi sokusenzakala ukuthi yebo ye ayahamba amandla kagetsi, kodwa esikhathini esiningi ajale ukuhamba ngabo 6-7 AM khonapha kuseni aphenduke ngabo 2 PM. Kwezindawo njalo angahambi, ahlale nje amalanga amabili amathathu engahambanga, lanxa ehamba emini kodwa aphenduka ntambama. Okungenza ngiqathanise lokho ukuthi amandla kagetsi kungcono, ngoba lanxa ehambile yebo ye ama-fridge zabe sisho ukuthi izinto zingonakala phakathi eziyabe zigciniwe eziyikudla ukuyabe khona ukuthi kuqandele, kodwa akaphenduka.
Amanzi uwonake, njalo kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana lamanzi, ikakhulu ngesikhathi sonesi sibhekane lekhefu lekhisimusi?
Amanzi nxa-ke sesiwaqatanisa namandla kagetsi, amanzi aluhlupho ngenxa yokuthi amanzi ayenelisa ukuthi ahambe amalanga phose amahlanu kusiya kwayisithupha kusiya kwayisikhombisa, kubangela ukuthi abantu bagcine beswele ukuthi basebenziseni, ngoba nxa siqatanisa amanzi lamandla kagetsi, amanzi kawala replacement, ngoba uyafika ukuthi amandla kagetsi abantu balakho ukuthi basebenze inkuni kumbe igasi. Kodwa amandla kodwa kamanzi uhlupho lwakhona ukuthi angavela ahambe, ayahamba isikhathi eside. Ngikhuluma nje namhlanje kuvulwe nje ezinye izindawo ezisupplywa yi-Criterion Waterworks laphana eyokubalisela uPhumla South lezinye nje, kube sokusithi ezinye lezi ezisupplywa futhi yi-Criterion zivaliwe, konkani sokubangela ukuthi abanye abantu sebehambe ephosa amalanga ambalwa sibengelawo amanzi. So sikhangela ukuthi kungena kukhefu kunje, kungaqhubeka yona le i-program yabo abathi i-water restoration supply program, ukuthi amanye amalokishi abe lamanzi amanye angela amanzi, kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho, ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajiyeneyo, kuyafika ukuthi inani libe linenge endlini. Kube sokusithi-ke lezo zinkonqa lalezo ziphathele kade ukhanya ukuthi zigcine amanzi, zigcine sezingasenelisi ukuthi abantu zibe nele ngenxa yokuthi inani labantu layo selilinenge.
Kuyini elikukhangeleleyo ukuthi i-council ingangenela ikwenze ukunceda ngodubo lolu?
Khangela ukuthi uBulawayo City Council enze khona kana jale ukuthi akwenze eminyakeni yonke, ukuthi nxa kungena isikhathi samakhefu lesi bavule izimpompi zonke, abantu babe lamanzi, ngenxa yokuthi kungavele kuswelakala amanzi lapho yikokucina kubangela ukuthi kuqhamuka umkhuhlane wesihudo. Le minye nje imikhuhlane yabe ifuna ukuthi kube lamanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi. So-ke siyayikhuthaza City Council ukuthi iqhube ngohlelo lwalona ejale ukuthi vele ulwenze, lanxa ngalesi sikhathi ngasokuthe kwaba khona abantu izivakashi ezinenge bavule. Kodwa nje sibazi nje ukuthi ngabantu akwesinye isikhathi abanganaki imbono yabantu, sebengayekela khonokho. Izesa layo siyayikhuthaza ukuthi njengoba kade bethe sebetholile about 500 MW abathe bazawa-importa, khanye ukuthi baqhubeke baya-importa, kwenza ukuthi abantu ngesikhathi sekhefu bapheke izinto zabo, bakhanyise babe sekukhanyeni, kungaze kwadlala amakhefu la esiwakhangele ukuthi azaze aqhube kuyefika umhlaka 1 January abantu besemnyameni njalo bengelamanzi.